Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 1 kuzibandlela 2019 nguntungameli Nkomo ngithi nyaka omutsha kini lonke. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhuphuka kwefiweli okwenza ukuthi ama prices even ama taxi lawadule akuzange kube khona ukukhuphuka kwemiholo kodwa kube lokukhuphuka kwama prices.
UZulu uthi kulusizi ukuthi eZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lilenkinga ezinengi ezigoqela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kanye lokubhidlika komnotho.
Ngingabe ngingafakela imizwe ngithi mina nxa kungaba lokuguquka kwenhlelo zikahulumende kungasiphathisa kakhulu lokho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo kazi kuboni ukukhazimula phambili. Sizalipha njalo ithuba balaleli elokubingelela izihlobo labangane lisitsho lezifiso zenu zika 2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano obekhona phakathi kukahulumende lenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association izolo wehlulekile ukuxazulula udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba uhulumende ethe ake nelisi ukubengezelela iholo kanye lokubabhadala ngedola leMelika. Ngokunjalo odokotela laba bathi bayaqhubeka ngokukhalala kwabo umsebenzi. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi mhlaka 1 ngenyanga edluleyo bekhala ngeholo kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Kodwa isikhalazo sabo sokuthi kumele bahlawulwe ngedola leMelika sisolwa kakhulu ngezinye ingcwethi kwezenotho ezifana lomnumzana Richard Mahomva yena othi izikhalazo ezinje ziphazamisa imizamo kamphathi ntambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube yokuvuselela umnotho.
Ilizwe livele kalila mali yangaphandle kungabe kuyizifiso ezazikhona kuqala kodwa iqiniso likhona alivumi ukuthi khona lokhu kwenzakale. Yikho-ke kuyabe kudingeka ukuthi kutholakale amaqinga angamenza ukuthi asebenze ngokukhona. Njalo uZulu kufuze emzwisise nxa esethula ukuthi lokhu yikho kukhona yikho esizakwenza. Hatshi ukuthi sibe sikhalela thina ukuthi kuthiwa sifuna ukuhola ngemali uhulumende angalayo kakuyenzi khona lokhu kakuphumi.
Ngamanye amazwi uthi wena udaba lwabodokotela lolo lokuthi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika vele kalusebenzi.
Liyabe livela ngathi kufuze bezivuze ukuthi bona nxa befisa khonoku imali yaseMelika bona beseZimbabwe bafuna ukuthi vele ngathi ngoba saphambanisa ekuqaliseni ukuthi imali le yathi iqalisa ukuba khona le ndlela esasiyisebenzisa ngayo ingaso mali yethu kwakuzayenzakala lokho kukhona. Njengoba sokukhona kathesi sokufuze sifunde ukuthi nxa sizathola amadula lawa siyagogosa ukuthi esebenze into ezimqoka into eziqakathekileyo ayikhona ukuthi siwasebenzise ukuthi engamathingamo namanamnede kade sikwenza lokho.
Umnumzana Richard Mahomva yingcwethi kwezenotho. UZulu uthi kulusizi ukuthi eZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lihlaselwe zinkinga ezinengi ezigoqela ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi osokudale ubuyanga obumangalisayo elizweni. Lanxa kunjalo inhlanganiso ezilwela izisebenzi kanye lamalungelo oluntu zithi zizaqhubeka zihlokoma lonyaka. kubika intatelezi ndaba yetu uMark Peter Ntambe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yesisebenzi emgodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi sebelesikhathi eside belwela amalungelo esisebenzi, kugoqela ukusebenza lokuphathwa kuhle emsebenzini, ethi udubo olwedlule zonke ngo-2018 kube liholo.
Siyathaba xa sibona amanye amalokuzeni ama mines ezama ukuthi baphi isisebenzi inholo ngama user. Imayini enjengeyo nge-Simplats, siyaqalisa ukuthi iholesa isebenzi amayusa. Ilokuzeni, iMimosa layo yalandela, iyaholesa amayusa.
Uthi ngomnyaka ka-2019 bazaqhubekela phambili beqinisa ukulwela ukuba le minye imigodi ilandele isibonelo sabemigodi eZimplats esele nyanga ezimbili ibhadala kuhle. Izisebenzi eziningi ezigoqela odokotela nababalisi zithi lazo zifuna ukuba zibhadalwe ngedola leMelika. Umqondisi wenhlanganiso emele abakhubazekileyo eCenter for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera uthi umnyaka ka-2018 ubone abakhubazekileyo behlukuluzwa beqotshwa emigwaqweni, ethi singena kumnyaka ka-2019 bafuna ukubona kulungisiswa umthetho ongabavikela.
Sinethemba sibilelo ukuthi imithetho enjenge-Convention on the Rights of Persons with Disabilities United Nations ingenzakala ukuthi i-domesticatewe kumbe ube ngumthetho walapha eZimbabwe.
Uthi bakhangelela njalo ukuthi kube lentuthuko kwezomnotho kunyanga ezimbili singena ku-2019 kumbe sisiya phakathi laphakathi kwawo, ngoba ubunzima obukhona kwezomnotho buhlasela abagogekileyo ukwedlula abanye abantu. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso yeChitungwize and Manyami Residents Association uthi inkinga abalwisane lazo ku-2018 zigoqela udubo lokubuthwa kwezibi, ukusilela kwamanzi lobudlwangudlwango, ethi bona kufanele ukuthi babambane lamaqembu atshiyeneyo lo masipala belwise bendawonye ukuthi kube le nguquko ezwayo ku-2019.
Kuyinto eqakathekileyo njengoba kathe sisiphetha umnyaka ukuze siqalisa umnyaka ozayo, siqalise silombono omunye.
Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo, kazi kuboni ukukhazimula phambili. Kubika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi bezingabuzange langeni ngesikhathi cabanga ukuthi ukuphuma kwaMnumzane Robert Mugabe esihlalweni kuzaqeda zonke inkinga ezibhekane lelizwe. Zithukusilela kwemisebenzi, imali, impahla eqhakathekileyo empilweni kaZulu, lokudula kwalezo ezikhona, yizo izinto ezibahlukumeze kakhulu okwedlula zonke. Umnumzana Kanisha Sinkala ulilunga lezaphu obencintisa ekhethweni lwedali lephalamende mele indawo yeGwanda Central, uthi ngitsho labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bebethwele amagabha avuzayo ngo-2018.
Kusouth African economy sibone kuba nama changes abe khona, kodwa ama changes lawo abe khona ku economy awaculisi, ngoba sikhlangane nokukhuphuka kwevat osokwenza ukuthi into eziningi zidure, ukukhuphuka kwefuel okwenza ukuthi ama prices even ama taxi lawadule. Akuzange kube khona ukukhuphuka kwemiholo, kodwa kube lokukhuphuka kwama price.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende okhona wehlulekile ukugcwalisa iningi lesithembiso abezenzile ngesikhathi uMgabe ephuma esihlalweni.
Umnyaka ube mubi kakhulu impela, masibhekala isuka khona nalapho esesikhona akukho okuhambayo, ngoba izinto lokuziswa lukhuni wesi. Akusela ukuthi kusezimu noma kulapha nje iranda lisathenga ilutho, imisebenzi iqhubeka ngokushota. Ezimu khona kubi kakhulu, noma sibheka nje zepolitika siulubona utshintsho ukuthi singathi kuphume bani kungene bani instead kuba wesi kusiya phambili.
Ngakwelinye icele umnumzana Moses Banda uthi ukungena kukahulumende okhona akudalanga mehluko empilweni kaZulu.
Uhulumende ophetheyo ubonise ukuthi usaphethe ngalelani igiya ngathi elezanu njengoba belokhu beyizanu. ngoba kungajinjika ngalokuthi akulanje ejintshayo.
Kanti ke Nkosazana Thandekile Ndebele uthi abebethwele amalahle ekhanda kakhulu ngabayanga labangasebenziyo.
Untshintshwa kukamongameli lakho kube lomthelela omkhulu ngoba kusuka lapho intengo yezinto ikhuphukile kakhulu ezitolo lezinye izinto azisathengeki.
Loba kunjalo, abeZimbabwe laba bathi abakalilahli themba kungakho bakhangelele ukuthi u-2019 uzabalethela okungcono. Belesudo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sisuke eMzansi size ngapha eMelika lapho esixoxe khona lesinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Kholwane Gwebu yena othi lanxa impilo ibingcono phecheya umthelela wobunzima obuseZimbabwe ubumkhathaza kakhulu.
Nxa sesiqathanisa ukwenzakala lapha eAmerica lobo kwenzakala ekhaya eZimbabwe ukhanya ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo kade kulobunzima kakhulu okuyikho kusiphathe lati kanzi ma noma singapha eAmerica ngoba inhlupho zabo zonke bezisiza ngithi ngapha sicine lathe sithwele ubunzima ababuphethe inoma singabe siseAmerica. So ngathi mina ngamafitshani umnyaka lo ubu umnyaka onzima ikakhulu izizalwane zeZimbabwe zingabe ziseAmerica noma zingabe zingabe ziseZimbabwe.
Nguquko bani oyikhangeleleyo lonyaka engenza impilo zabantu zibe nganeno?
Nxa singabe sikhangela inguquko kwele Zimbabwe singabe siqalisela kusukusela kuhulumende ukuthi nxa kungaba lokuguquka kwemqondo langenhlelo ezikahulumende kungabe lokusiza kwabantu ukuze ngoba ubunzima bakhona bonke nxa ngithi ngabuqhathanisa kabuveleli ikakhulu ebantwini okumakhelwane buvelela kuhulumende. So bengingabe ngingafake lami ilizwi ngithi mina nxa kungaba lokuguquka kwenhlelo zikahulumende kungasiphathisa kakhulu lokho.
Kuyini ongakuxwayisa ngakho ezinye izizalwane zeZimbabwe?
Nxa singabambana siphume lo mqondo wokulungisisa ilizwe lethu ikakhulu ezikhundleni ezaphezulu uqalisela kumongameli usehla khona phana kuhulumende nxa kungaba lokutshintsha kwezinto ukuthi laba abakhona okwamanje nxa kabe usiya ngami bebengabe bengamiswa noma imisebenzi kungene eyinye ithimu engabe mhlawumbe ingasisiza ngoba leli uhulumende okhona okwakathesi kasimboni elenguquko thina njengezalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe njalo kasimboni ekusiza uZulu ngezikhalazo abakhala ngazo. Ngasikhangela noma ngazempila kahle uzathola ukuthi ezibhedlela kuswelakala imithi, imithi iswelakale kuphinde kuxotshwe labo abayibo abasiza ngezempila kahle. So lokhu kuyasengisa ukuthi uhulumende silaye kala ndaba lozulu wabantu kule ndaba lezifiso zakhe. So thina njengozulu waseZimbabwe bengikhalela ukuthi ngabe singabambana siphumele elizwe elilodwa nxa kuyikuthi siyangena ezitridini singene silelizwi elilodwa ilizwi lokubana umthungameli engabe engabeka phansi izintambo kungene abanye mhlawumbe kungaba lokubelo.
Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane mhlawumbe ababili abathathu?
Ngingabingelela Nkomo, ngibingelela izihlobo zami eziseZimbabwe, ngitsho labo bonke abangaziyo, mina ngikholwani Gwebu engikhulumayo, ngiyazi abaningi abangaziyo abantu abalaleleyo, ngingasoze ngibaqambe ngamabizo, kodwa ngizababuyeka bonke nje ngegama elifanayo ukuthi ngiyalibingelela lonke ngithi mina mnyaka omutsha, saleni sibambile khonapho singayekethi, sihlale siqinile, enyibala labadala lithi nxa sokusiba nzima kakhulu sokusiyaduze lokulunga. So ngingazike kulelo bala mhlawumbe lokho lisachaziswa ngendlela efana nayo, nxa lichaziswa ngendlela efana nayo ngikhangelela ukuthi umnyaka esiya kuwo kumele singene sile nguquko ikakhulu kwezempangazwe.
Umnumzana Kholwane Gwebu isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha kwele Melika. Singene kwezemidlalo sikhangele izehlakalo ezimqoka ezenzakale emidlalweni etshiyeneyo ngomnyaka esiphume kiwo izolo. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Umnyaka 2018 ngumnyaka ozakhunjulwa ngabaningi njengomnyaka lapho abaningi abalandelayo ezemidlalo abazithwele sebelethemba elitsha lokuba lolu gatsha seluzaphakama okuzwayo ngemva kokukhethwa komdlali wokuntsheza olodumo uKirsty Coventry njengomphathintambo wogatsha lwezemidlalo uhulumende welizwe leZimbabwe okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa ngenyanga kaMpandula. UCoventry ngumdlali olodumo umhlaba wonke jikelele ngemva kokwenza izimanga kumidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-2004 langomnyaka ka-2008. Ngemva kokukhethwa kwakhe ukuba umphathintambo uCoventry uthembise ukuba uzakhulumisana labezemidlalo ukuze kucandwe indlela yentuthuko kwezemidlalo. Sekwedlule inyanga ezintathu uCoventry eqale umsebenzi njengomphathintambo wezemidlalo kodwa awukabonakali umehluko olunye udaba abaningi abade bekhangelele ukuba luzalungisiswa nguCoventry ngolwenkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa ngamafitshane kodwa lokhu akusenzakalanga kwaze kwagcina kuqhutshwa ukhetho lapho uFelton Kamambo anqobe khona uPhilip Chiyangwa. UKamambo yena uthe ngemva kokukhethwa kwakhe wathembisa ukubambanisa imuli yomdlalo wenguqu elizweni.
The football family is divided and we need to unite the football family.
Imuli yomdlalo wenguqu yehlukene kakhulu njalo kumele sibambanise abantu. Ngalokho ke ukuxoshwa kwabantu ebholeni obekusenzakala kuzaphela ngesikhathi mina ngikhokhela umdlalo wenguqu.
UKamambo ungene esikhundleni ndawonye loGift Banda onguye umsekeli wakhe ukuthi amalunga ebhodi ngabalisa uBrighton Malandule, uPhilemon Machana, uShuka Chakonda, uRodrick Chamuchi Wanza kanye loFarai Jere omele iPSL loRosemary Kanonge omele ibhola labesifazane. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphakamise isicoco seCOSAFA Cup okungokwesikhombisa ukwenza lokhu selokhulu umncintiswano waqalayo njalo lilakho ukuyaphatheka komncintiswano we-AFCON ngo-2019. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum yilo njalo eliphakamise isicoco se-Premier Soccer League okungokwesibili iminyaka elandelana ukuthi ele-Triangle yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye bonke nguRod Chinyengetere odlalela iqembu le-FC Platinum njalo laye ngokwesibili ukuba athathe leso sicoco iminyaka elandelana. Indaba ezimnandi ezithokozise abalandeli bezemidlalo ngomnyaka ka-2018 ngezigoqela ukuphumelela kweqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqaga i-netball okuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa kwele-Engilandi ngomnyaka ka-2019 ngenyanga kaNtulikazi. Kubele njabulo njalo kubalandeli bomdlalo we-rugby ngemva kokuba iqembu elimela ilizwe emdlalweni odlalwa ngabadlali abayisikhombisa libe zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba emncintiswaneni oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona kalelisanga ukuphumelela ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba kodwa liduduze abalandeli balo mdlalo ngokwenelisa ukunqoba kumdlalo wohlobo lwe-test lapho litshaya ele-Bangladesh okungakwakuqala ukuba lenze njalo lidlala lingekho ngekhaya kusukela ngomnyaka ka-2001. Okunye okudanisileyo kwezemidlalo lonyaka kuguqela ukwehluleka kweqembu elidlala umdlalo wohlobo lwe-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu ukuphumelela ukuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ezaqhutshelwa emazweni abalisayele England kanye lele-Wales ngo-2019. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthi yena kube le ngqubela phambili kulo mdlalo edolobheni lakobulawayo ngomnyaka ka-2018.
The athletic season sibili, it was a success because ungakhangela lapho kobulawayo sihoste ama-interprovincial cross-country championships SADMs, sihoste futhi interprovincial Track and Field Championships at Stadium. In April, we hosted the IWF courses amaningi.
Idolobha lakobulawayo liphinde njalo laqoqa imidlalo ye-International Hockey Federation Open Hockey Series. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokufingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha esiwuqala nje lamhlanje.
Yebo, 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 yebo. Kuqala ngithanda ukufingelela abafowethu abathi uAmoni Moyo oseGweru, Moka Moyo oseUBH wobulawayo, izobulisa unkosikazi wamancube, izingane zami ezithi uTalenti, uMinenhle, uAndile labo bonke abanye engibaziyo ngingakhohlwa omakhelwane bami abawogadawa kanye lomntana wami endele khona ngisithi umnyaka omnyaka ka-2018 usiphelele kubi sifisa ukuthi oka-2019 kungabi njalo kube ngumnyaka ozaba kuhle kodwa uzaba muni still ngoba into zakhona zikhanya hhayi azila khanda azila msila siyabonga
kumbula ngomunye ukhisimusi kulo nyaka ophelile enye indoda sasihleli nje sibhuza sonke
yandibingelela basakazi be-studio 7 nabalandeli be-studio 7 gama lami ngubusi masina uhlala emagwegwe kobulawayo sela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lentokozo kuzo zonke izihlobo zami abangane bami omakhelwane bonke nje abangaziyo ngisithi uNkulunkulu abe lami baningi abangalibonanga leli langa lamhlaka-1 kodwa kungasintando yabo kuyintando kaNkulunkulu thina esizafinyelela ukulibona leli langa simbongene uNkulunkulu simdumise ngalokho asenzela khona kungenani ukuthi siphakathi kohlupho kuleli lizwe laseZimbabwe kubo bonke abalandeli bebandla le-MDC ekhokhelwa nguChamisa asibambeleleni izabuya inguquko ngesikhathi sayo lolu dluwe siphakathi kwalo bunzima kunje izikolo ziyavulwa akusangeneki emashophu lapho izinto sezivula kodwa sithembeni ukuthi uNkulunkulu uzaba lathi uzasizwa ngelinye ilanga uzasikhulula kula maketane themba sidlale kahle ikhisimusi lanxati kungelalutho njengeminyakeni sokuthi yake sinathi amakhokokhola kathi asabe ngekho kungenani kudlulile noNkulunkulu nokwaziyo umnyaka ozayo usezandleni zakhe nguye njalo okwaziyo sela umnyaka ozayo u-2019 olenjabulo olempilakahle kithi sonke ngiyabonga.
Tata leli thuba ngibulisa bonke abakithi komoya kwepindi lapha eGwanda mina ngokuzalwana lapha eNtebe ngiyabulisa bonke njaba abo abanewethu abantwana kunye nezihlobo zonke jikelele nginifisela umnyaka omusha ukuthi ke kungenene kube sengathi uNkulunkulu sengasibosisa kikho konke esiyabe sikufisa emnyakeni omusha ukuthi uNkulunkulu asibosise ngakho laphana ngihloniphana umoyo ezalwa laphana eNtebe ngiyabonga nakini basakazi abahle abathandekayo nginifisela umnyaka omusha ngiyabonga.
Studio 7 olibingelelayo ngusithandazile Ncube wasePlumtree kondolwane ngithanda ukubingelela kakhulu izihlobo nabangane ngithi kini mnyaka omutsha laphela ikhona ngilifisela inhlanhla ngo-2019 liziphathe kahle ngithanda ukubingelela kakhulu uLisini Cinderella Nkomo noBright Khuphe kanye nomalume wami umxolisi Mr. Bones ngithi lapho khona malume u-2019 asiphathe kahle ukhiphe ingoma yakho bese sithi uMagwaza lapho khona sithanda ukubonga kakhulu ngosenzele khona bajabulile abantu isize sonke kanye nedupi yamasters sicela ukulibonga ngosamanana bajabulile abantu kanye nabaculi bonke nje abasesikhalangeni silifisela inhlanhla ngo-2019 liziphathe kahle laphela khona yip yip.
Msakazi wami uyabingelela mina ngimhloniphana Nkomo ngiseGoli ngokuzalwa ngilapha eFlabosi endaweni yasesidzibe ngiyabingelela kakhulu izihlobo zami abazali bami lapha yana ubaba wami uSandaba umama wami uNandaba ngibabingelela nje ukuthi uNkulunkulu sangathi ngigcine labona abazali bami izihlobo nabangane bonke nje nabahlali sihlalisane nabo kahle kakhulu sengathi uNkulunkulu angaba nabo ngibingelele nje nemuli yami izihlobo zami zonke omalume bami ngibabingelela bonke sengathi uNkulunkulu angaba nabo bonke sonke eminyakeni onke ozayo singena sonke singabaphephileyo nani basakazi bami ningena njalo ningabaphephileyo eminyakeni omusha ngiyabonga kakhulu basakazi bami lisigcine njalo liwugcine umsakazi wethu ohlale usi-updatha njalo ngakuwenzakalayo ekhaya thina nathi esikude lingene kahle eminyakeni omusha
Happy New Year, Happy Christmas. And particularly Gwanda South Long Kenya living Elela Alineli Tanting Kuko Elitanda Lokumelela. If it's a Lumiaga 2019, Ube Umiago Musikini Longe, the Kwanisu Wupila Livel and Pido Ense, Loba Gungela Mitugule Lapa, the Prinise Inko Sila Manda, the Pile Usuela Pagati.
Yebo. Basakazi ku-Studio 7. Ngisithi nyaka omusha kini lonke basakazi ku-Studio 7. Ngilifisela umnyaka omusha omuhle olihlukela. Phambili ngomsebenzi wenu. Sizala lathi silixhasa. Ngibingelele njalo lezihlobo labangani kumagumbi amane wonke omhlaba. Nina igama lami ngu-Cowden Mube. Ngise Daduga Wad, Guka Dangula Village.
Abalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kubalela wona ke khonapha emsakazweni.
Amen. Ikhuluma ngezwi, ayilapha eWest Indies phansi emjondolo.
Happy, happy, happy new year. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle silifisela umnyaka omutsha olijukela kanye lempumelelo. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu uthi kulusizo ukuthi leZimbabwe lingena eminyakeni omutsha namuhla lile nkinga ezigoqela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokubhidlika komnotho. Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lazo zithi lanxa zilangazelela iZimbabwe yakudala elempumelelo kazikuboni ukukhazimula phambili. Kwaneleke okwamanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatila.